Siyabonga mavela silo Chris lichana njani mthwakazo muhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 8 ngonhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Siyasebenzisa ekulimeni, siyasebenzisa emakhaya lapha esihlanyela khona izihlahla esisebenza xa sisakha imizi yethu. Njalo emakhaya sikhuthaza abantu ukuthi bahlanyele ama fruit trees.
Elo Zimbabwe linanza usuku oluqhakadekisa ukulondolozwa kwemvelo. Uhulumende esithi ayachabalala amagusu elizweni.
Sisemhlanganeni we high level commitment on HIV lapho ukuzasayinwa khona I document loba ugwalo liyasayinwa ngamazwi wonke jikelele bevumelana ukuthi for the next 5 years i-HIV sizabe sihambisa njani.
Iqula labezempilakahle abakhangelane lokulwisana legciwane lengculaza elikhokhelwa nguphathi Tambo wezempilakahle lise-New York khonapha eMelika emhlanganweni we-United Nations. Ibandla lamademokrasi libangela kuqala embalini yeMelika ukukhetha umuntu wesifazana unkosikazi Hillary Clinton ukuthi abe nguye olimelayo kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni komnyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Elo Zimbabwe linanze usuku oluqhakadekisa ukulondolozwa kwezemvelo. Uhulumende esithi amagusu ayachabalala elizweni, njalo esithi elo Zimbabwe ngelinye lamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika alenani eliphezulu lokuganyulwa kwezihlahla mahlayana. Kubika uMavis Gama.
Umqondisi wohlangothi lokulondolozwa kwemvelo umnumzana Ivan Kunene uthi kuqakathekile ukukhumbuzana ngokulondoloza imvelo.
Uyakhangela izihlahla sisebenzisa ngendawo ezijiyeneyo. Siyazisebenzisa ekulimeni, siyazisebenzisa emakhaya lapha esihlanyela khona izihlahla esisebenza xa sisakha imizi yethu. Njalo emakhaya sikhuthaza abantu ukuthi bahlanyele ama fruit trees.
Uthi ukunene okunye osekwengezelela ukutshabalala kwamahlathi yikuqanza kwenani labalima igwayi abalichisa besebenzisa izihlahla, ekhuthaza abalimi ukuba lezivande zokuhlanyela izihlahla zokusebenzisa ukuchisa igwayi abalilimayo.
So ugatsha lwethu lwe Forest Commission luhamba lufundisa abantu ukuthi kufuze silondoloze izihlahla, and bayacela abantu ukuthi labo abalima igwayi, nxa umuntu lo muntu angaba lalokho esithi yi-woodlot, ukwenzela ukuthi nxa esefuna ukuchisa igwayi lakhe asebenzise lezo izihlahla azilimileyo.
Uhulumende uthi kumqoka ukuba asebenzelane loZulu ukuqhuba inhlelo ezehlukeneyo zemfundiso phezu kokuqakatheka kokulondoloza imvelo. Umnumzana Ezra Neverbonde wakobulawayo ngomunye wabaphatheke kunhlelo zemfundiso engummeli wezokulondoloza lokuhlanyelwa kwezihlahla elizweni.
Mina ngiyangena i-church yepostori iJohan Masowe. IJohan Masowe ithethe mina inihambise emali elizwe le-Ethiopia esikade esinengi kakhulu, vele nisenza umsebenzi wokuthandaza. Then nisuka khona ngale e-Ethiopia mphenduka khonapha yona. Ngibone amanye amazwe asiyenza lokhu kwekuyenza kwezihlahla. Ngiqalise 10,000 from the beginning. Then saying bono ta lo ku vele kuya enza ukuthi ngikwanise ukuthi ngikuyenze lokukhangela kwami ihlahla lezi sezichabala lekakhulu asiseko kuna leli vele elizwe lona leli leZimbabwe.
Uhulumende ukhuthaza uZulu ukuhlanyela izihlahla ikakhulu ezezithelo okuzophathisa ukuvuselelwa kwamahlathi asechabalele kwangezelela lo dubo lokuguquka komkhathi. Abalima igwayi bona bakhuthazwa ukuzihlanyela izihlahla kumbe ukusebenzisa ezinye indlela zokuliwomisa ezifana lemichina esebenzisa amandla avela ebulongweni loba awelanga lezinye nje indlela ezingadingi ukuganyulwa kwezihlahla mahlayana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Iqula elikhokhelwa ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana David Parire Nyadwa lisedolobheni leNew York khonapha eMelika emhlanganweni walonyaka owe-United Nations ojonge ukudinga indlela zokulwisana lokusabalala komkhuhlane wengculaza. Umkhuhlane lo uqale ngomvulo njalo uphela ngolwesihlanu. Abakuqula leli ngabavela kuhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Enye yalezinhlanganiso nge-Southern African HIV and AIDS Information Dissemination Service, i-SAFAIDS. Umqondisi walenhlanganiso unkosikazi Louise Chingandu uchazisele uPraxedis Jeremiah weStudio 7 ngokunengi ngalomhlangano.
Sisemhlanganeni we-high level commitment on HIV lapho ukuzasayinwa khona i-document loba ugwalo liyasayinwa ngamazwi wonke jikelele bevumelana ukuthi for the next 5 years i-HIV sizabe sihambisa njani. Singathi thina ngama-priority lama-commitments abafaka kulona lolu gwalo bavumelane. So going forward, we have so kind of uhulumende wonke will be guided by that document.
Zimbabwe, ugwalo lolu luzanceda na?
Ugwalo lolu luyanceda kakhulu ngoba angithi lona luyafaka into eziqakathekileyo njengokuthi for example abantu abalegcikwane already kumele luyasetha ama-targets ukuthi by the next by 2020 by 2030 kumele abantu abalingana le ilingana ingaka bebe besebenatha amaphilisi. So liyakufaka khonoku o-government bakusayine ukuthi siyavuma. Liphinde lithi lina i-prevention iqakathekile. Kumele sibone ukuthi abantu abangakabanjwa ligcikwane bona bayavikelwa. Litsho njalo ukuthi sizabavikela njani kusayinwe khonoko.
Kuzoba eZimbabwe kulabantwana laba abazalwa vele belalo igciwane. Bayaphathwa nayo lolu gwalo, bayavikeleka na? Mphathiso bani?
Kakhulu. Kulamabandla lapha ababuyileyo abavele belande ukuzobona ukuthi khonoko kwabantwana kungenile kugwalo lo.
Unkosikazi Louise Chingando ngomqondisi wenhlanganiso esebenza labaphila legciwane lengculaza eSAFAIDS ubekhuluma ecingweni lo Praxedis Jeremiah wo Studio 7 eseNew York khonapha eMelika.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Omunye wabasakhulayo beZimbabwe abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship unkosazana Petronella Muzondo uthi uyajabula kakhulu ngethuba leli njalo uthi ukhangelele ukufunda okunengi okuzamthuthukisa. umuzondo labanye bakhe baza eMelika ngeviki ezayo ukuze eqhuba izifundo eziphathelane lobukhokheli kanye lokuqhutshwa kwamabhizimusi okwenyanga eyodwa lenxenye. Usebenza lenhlanganiso efundisa abantwana abangamankazana ukusebenzisa amakhompyutha kobulawayo iShecodes. Asizweni ingxoxo esiyenze lo muzondo.
Ngizwa ngithokoza kakhulu ngokuba ngisehlanganela labanye ngohlelo lweMandela Washington Fellowship. Ngingomunye wabantu abayi 1000 abayavela e-Africa and one of the 60 young people from Zimbabwe. Lapho siyabe siyakhona e-America kuyahlanganela labanye. Ngizwa ngilo ukuthaba and ngizwa ngani ngiphiwe ithuba elokuthi ngizakwanisa ukusebenza labanye, ngikwanisa ukufunda, ngikwanisa ukuthola i-knowledge yokuthi ngizakwanisa ukuyisebenzisa ma sengiphendukile lapha eZimbabwe emsebenzini engabe ngiyenza. So ngizwa ngithokoza sibili ngethuba leli engiliphiweyo.
Wenzani kahle kahle umsebenzi wakho?
Okay, mina ngapha ngisebenza kubulawayo, ngisebenza lamanye amankazana, si-team ekuthiwa yiShecodes. Lapha sitholakala sihamba ezikolo sidinga amankazana abe elo thando lokufunda ngento ze-technology. Siyabalungiselela ithuba lokuthi befunde ngokudevelopha ama-mobile applications besebenzisa ama-technologies, ama-computers which we teach them. Lokhu sikwenzela ukuthi amankazana la atholakale ebona ukuthi kulamathuba amaningi okwenza nxa sebeqedile isikolo. Sihamba ezikolo ezama-high schools around iBulawayo lapha esimba fundisa i-curriculum ye 12 weeks ukuthi by the end of the 12 weeks bebe sebedevelope mobile application eyenza ukuthi impilo yabo zitholakale siba ngcono kuma-communities abahlala kiwo.
Uhlelo lolu khangelela ukuthi lokuncedise njani?
Uhlelo lolu ngikhangelela ukuthi ma sengifikile e-America ngitholakale ngihlangana labanye abavela endaweni ezishiyenene eze-Africa. Sibe sikhuluma ngama-challenges esiwafeyisayo, sidinga indlela zokuthi sisizane njalo sithola ulwazi esebe silufundiswa ku-Tracker Business and Entrepreneurship engabe ngiyenza.
Unkosazana Petronella Muzondo ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Ibandla lamademokratsi libengela kuqala embalini yeMelika izolo ukukhetha umuntu wesifazana unkosikazi Hillary Clinton ukuthi abe nguye olimelayo kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni komnyaka. Unkosikazi Clinton unqobe obencintisana laye umnumzana Bernie Sanders, njalo sizanqikilana lenkisela ezamela ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump kukhetho lukalwezi. Abesifazana abaningi bayajabula njalo bathi njengoba iMelika isike yaba lo mongameli onsundu umnumzana Barack Obama, sokuyisikhathi sokuthi ikhokhelwe ngumuntu wesifazana. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika, unkosikazi Sibongile Ncube.
Lokhu kuyasinika amandla lethemba thina abesintwana, ngoba just nje ukuthi unkosikazi Hillary Clinton uzamela ilizwe eliphezulu kangaka njenge-America, ilizwe eliyi-superpower, ilizwe elile well-established democracy all over the world. That nje khona kodwa khona lokho kuyinto eqakathekileyo ebantwini besifazi, and kuyasenza nathi sithi stand tall emhlabeni.
Kodwa ubona angani eleMelika selizimisele yini ukubuswa ngumuntu wesifazana, ikakhulu sikhangela imbali yalo ukuthi abantu besifazana esikhathini esiningi bebencindezelwa?
Ngiyakubona lokho, kodwa-ke nxa sikhangela izinto ukuthi bezisenzakala njani e-America, lokhu akusiyo nto yokuqala ukuthi sithi thina sibone something i-history being made. Sabona uBarack Obama engena umuntu omnyama ebusa i-America, sonke sazibuza wona lowo mbuzo ongibuza wona khathesi ukuthi is America ready for a woman president. Sabuza sathi, is America ready for a black president? But because America was ready for change, sambona u Mr. Obama, a riser, a kwela, a busa, ilizwe leli and elibusa kakahle. Same way ke lo Hillary Clinton. Mina ngokwami, I am totally convinced ukuthi khona iAmerica is ready to see a woman president.
Umbona ephumelela ku Donald Trump?
In so many different ways. Ngasikhangela ihistory kaHillary. Ube ngu-secretary of state. Njalo waba ngu-first lady. Sasimbona esiba yi-first woman first lady. Waba involved in the policy making. Zonke lezi i-positions. Zi positions ezinika i-experience nolwazi lokuthi angathatha ilizwe leli alibuse njalo to success.
Unkosikazi Sibongile Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika njalo ungomnini bhizimusi. Kulive Talk lamhlanje sikhangela umumo wendlala kanye lenhlelo ezenziwayo ngohulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo okuphathisa abalambayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Odume ngokuveza izimali ezachaphazwa ngumongameli Jacob Zuma wakwele South Africa unkosikazi Thuli Madonsela ubikwa esesungula ukuhlolisiswa kwenotho yemuli yakoGupta eyabadabuka kwele India elobudlelwano obukhulu lomnumzana Zuma. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Silifake kancane ezandleni zika Chris Gande weStudio 7 esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela imoyini ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lo nkosazana Agnes Phiri, yena ophila ngokuntshintsha imali ezitaladeni koBulawayo. Usiphathele. Okwakuqala kwamukela kuhlelo. Ye, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi uhamba njani umsebenzi lowo owokuthiwa wona ngoba usiphathelene.
Usiphathelene kwakathesi imali amafuni amadola. Sebefuna vele idola zona. Sitsha konke la marandi.
Ihamba njani ibhizimusi? Baningi yini abatshintshayo?
Ya, baningi abantu abatshintshayo. Abavele South Africa iba batshintshayo kakhulu ngoba babathi idola. Laphekhaya kufunekana idola.
Ungasitshela ukuthi ngelanga umuntu engayenza imali enganani?
Ngelanga akusela mali njengakudala. Ngelanga uyakhona ukuthi uthole loba $2 or $3. Sokusika ngama-customer akho uthi la ma-customer njani. But ma ulama-customer anganamaningi uyathola loba $30 or $40.
Sizwa kuthiwa akhona amankampani labanye abawodayo asebedinga imali yona leyo. Leya libaboneni?
Abanye bayasilanda emgwaqweni bedinga yona leyo mali. Abanye njalo baye besizwa ngezihlobo ezethe ababesebenza lapho ukuthi ayikunandi esihlobo esithi imali endaweni ngilesi besesithola njalo ama-customer.
Yona ama-rates angikhona ahamba njani?
Irandi khathesi mani umuntu elithengisela irandi ngithatha ngu-$6. Sengilithengisa ngithengisa nge-$6 300 rand. And then amapula ngithatha amapula nge-$8 ngathengisa nge-$9 $300. And then if I would charge me $13, then it's only $14. And so we are, I don't know, you know, generally $17.
Sasike sibone ngeminyaka edluleyo lihlala ligejenyiswa ngamapolisa lezi nsuku khona kunjani?
Lezi nsuku akungcono awagijinyiswa kusafanda kudala. Ayasibamba yini but hhayi kusafanda kudala.
Indawo zangikhona lapho elisebenzela khona kungaphi kakhulu? Phakathi edrobheni kumbe liyadinga indawo ezicashileyo?
Hayi, phakathi edrobheni kumaezitradeni. Khonapho esasisebenzela vele khona kudala kulapho esikhona.
Kulesikhathi ababekhala abanye ngokuthi amapostori yiwo abathathela i-business belokhu bekwenza yini?
Hayi, khathesi akusafani vela kudala. Baya abasakwenzi ngoba imali yangikhona esiyithola yimali.
Bakhona njalo abanye ababeqilibezela bebuya besenza ungani bayatshintsha imali bona bezoqilibezela abantu belokhu bekhona yini?
Ye, labona sebekhona bayagqoka kwezipostori.
Manje-ke nxa sikhangela ukuthi sekuzeza ama-bond notes lawa, libona ngani ibhizinisi izathuthuka na?
Ya, ibhizinisi izathuthuka but akusifanisi lokho kwama-bond notes ngoba kuyabuya kuthikeke futhi ezizoshi wabe ungazela kuthi thina of course kuphande ingathuthuka ibhizinisi but sabuya sithukeke.
Hhayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleni.
Okay, hhayi, lisale kahle balaleni.
Hhayi, sibongile. Loge ngunkosazana Agnes Phiri osebenza ezidaladeni ethengisa imali. Loge ngu Agnes Phiri osebenza ukuntshintsha imali. Ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gandhi lilale. Baleli sabalaleni.
Okay, hayi lisale kahle balaleni.
Hayi, sibongile.
Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe sesihlala kwamanye amazwe lamhlanje silomculi umnumzana Ken Mangena owaqala ecula leqembu lembube ele Black Umfolosi eliyilo elamusa emazweni waze wabona sokungcono ukuthi asihlalele eNgilandi. Kathesi uyacula kodwa usebenza eminye imisebenzi kanye lokuphathisa ekhaya lapho wadabuka khona eLupane. Uma ngena utshele uPraxedis Jeremiah Studio 7 ukuthi ufisa ukuqhelisa uhlelo lwakhe lokuphathisa intandane.
Ngiqalisa ukuphuma like ngabo-95 bengile qembu leBlack Umfolosi. So ngamphuma nje sifia cula outside Zimbabwe, mainly America, Canada, all over Europe. Sibuyele, sihambe, siphenduke futhi for maybe about 6 months, 8 months. Kuthe sekuzofika o-2000. Ngabona izinto zingani lokhu zisomala ama contract ethi mbona ngani sokuloko ngiyawoma mbijana. Hayi, kahleke umuntu engiyenza lezame enye indlela yokuphila. Ngase ngithi hayi, kahleke sengizama lapha eNgilandi ukuthi ngibone ukuthi ma ngilokhu ngisenza umculo khona lowo ngingawenza njani.
Ubona impilo yakho usuyekele ukuhlabela le Black Umfolosi iyaqhubeka phambili lokhu semculweni kumbe sivele siphumile kwezomculo ususenza igambuzi dance yona le?
Hayi, umculo vele angizange ngiyekele, ngatshintsha iqembu ngoba ngathi sengila njengoba ngishilo nje ngezikolo ngiyafundisa umculo namanye amakhwaya esilungu bayangikhatha ukuthi ngizobafundisa ingoma zesimpini ngoba umdlandla wey'ngoma zethu kawufani lowesilungu. Iy'ngoma eziningi zesilungu zilokuthola okuthize.
Kuyahambeka yini uhambo lwangikhona?
Uhambo luyahambeka sibi, anginasolo enkulu kangako. Kuyahambeka kakhulu futhi kwenye isikhathi uyakhangela lapho khona wena ukuthi uzitshele ukuthi rayi ngathi ngilapha ngimila kuma kusefika iminyaka emithathu ngifuna ukuthi ngibe ningathi nilokhu ngibe lapha ngombethini laphayana into esengazitshela yona mina ukuthi hayi ngemva kweminyaka ethize ngifuna ukuthi ngime laphana ngeminye iminyaka ethize ngiyekuma laphana ngeminye futhi ngiyekuma laphana ngilokhu ngihamba ngisima ngisiya phambili hhayi ukuma one ndawo kumbe ukuma ngisiye muva.
Lilazo yini inhlelo zokuphathisa ekhaya?
Inhlelo ezekhaya mina ngokwami engikwenzayo ekhaya kathesi lamanje into yangikhona isesemincane ngikhule ngingathi ngesilungu ngihafu mntanali ngikhulele ubaba kakhulu ayizange ngibele bhuku ubaba ube ngumuntu owayengafuni ukuzwa abantu abakhe ngangisicino mina owayengafuni ukuzwa ngami kodwa ekuhambeni sengibone intandane eziningi ezilobunzima kakhulu ngakho into eliyana yasuka yahlala enhlizweni yami ukuthi ngifisa ukuthi ma ngithola ngisize intandane ikakhulu so into engiyizamayo ukuthi ngihambeka ngo-2014 manje abafowethu babe bayazi ukuthi into engiyenzayo basebekhuluma unkazana babexoxa ngisithi hayi ukheni encinye angakuzamela something ngoba kule iphashini kwenza into zezile kumsiza se ubuya ezongibona ngesikhathi engifile ngase ngithatha nje amapikitshanyana uthi wagula wayesibhedlela impilo kwathiwa igasa lagazi kumele afakwe igazi manje kufakweni kade igazi wase inyawo zakhe zawoma zaba mnyama chuza bona ukuthi kwenziwa yini la ukuthi kakwazi wasebesithi avela kuselanto abangayenza ngcono ziqunywe inyawo madola so baqunywa inyawo leziya batholanga esingathi ngama-artificial legs bezohambisa so ngumuntu ohamba sibili uyabe ehambe emini kodwa enyathelanga namadolo yenza ukuthi afake amabhandishi so abe yinqumbi lapha emadolo ahambe enyathelangawo kodwa athi ngikhuluma la wathi ehlobo ngisikhathi ezulu uthola nzima kuyangena amazi icine sisiba la kungani ngama-worms ma kuchisa uthola nzima lakho kakhulu uba la mathuthuva so umkhazana lwana emfunga ukwenza kathethi ngazama ukwenza lapha ongama-fundraising okuncane ngikwanisa ukuthi ngitholele lezo zinyawo nje ngoba wathi ini esima ngithole lokho ezinye izinto
lo ngomnumzana Kenny Mangena umculi owayecula leqembu leBlack Mfolos.
Umsakazo wakho weStudio 7 ususakaza live kuhlelo lweLive Talk ekhasini lethu lenkundleni yeFacebook. Ungakhuthwa yilolu hlelo kusukisela ngo-8:30 kusiya ngo-9:30 ntambama ukuze uxoxisane labanye ngendaba eziqakathekileyo esizihluza nsuku zonke kusukisela ngoMvulo kusiya ngoLwesihlanu. Sithanda ukuzwa imbono yakho ngokubhala ekhasini leFacebook uhlelo luqhubeka. Ikheli yethu ekhasini leli ithi VOA Indebele. Ngizaphinda njalo VOA Indebele.
Lingakhohlwa ukwenza like ikhasi lethu kuFacebook ele VOA Indebele.
Okuzigqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. LeZimbabwe linanza usuku oluqakathekisa ukulondolozwa kwemvelo uhulumende esithi ayachabalala amagusu elizweni. Iqula labezempilakahle abakhangelane lokulwisana legciwane le-HIV elikhokhelwa ngumphathintambo wezempilakahle liseNew York khonapha eMelika emhlanganweni we-United Nations. Kwanelokwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamilinkomo lilale.